Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga kakhulu kuEvans osiphathele indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesithathu mhla ka 28 Mpandula 2022 ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje zikhathazekile kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngokwenziwa ngabogatsha lomsebenzi leziphatha amandla ezibona ngokungena kwabantu elizweni. Abaphakathi kohlelo lokungena behlolisisa abasebenza ezitolo lendaweni zokudlela. Udokotela Themba Bhule isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Australia usungula inhlelo zokuphathisa abaswelayo ngoncedo lokudla lempahla ethiyeneyo kobulawayo. Ummeli wezengeza West edale lePhalamende umnumzana Job Skala kanye lommeli weChidungwiza North umnumzana Godfrey Sithole sebephinde baphanyeka isicelo njalo emthethandaba ukuthi baphiwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ummeli wezengeza West edale lePhalamende umnumzana Job Skala lommeli weChidungwiza North umnumzana Godfrey Sithole sebephinde baphanyeka isicelo njalo emthethwandaba ukuthi baphiwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ukuze bathonisiswe yamacala abawethweswayo ngebevela ngekhaya. Ababili laba labanye abalithumi lane ababotshwa labo sebelesikhathi esedlula inyanga ezintathu lokho bavalelwayo bengathonisiswa njalo sebebalelwe ukuhlawula ibheyili kabili konke. Icala abaletheswa elilokho lingakaqali ukuthonisiswa ngelokutshotshozela udlakela lapho kucutshungulwa icala lokubulawa kwelunga lebandla labo eleCitizens Coalition for Change CCC enyatsime unkosikazi Mo Blessing Ali. Igqwetha lababili laba unkosikazi Beatrice Mthethwa utshele iStudio 7 ukuthi namhlanje baphanyeke njalo esinye isicelo sokuthi bavunyelwe ukuthonisiswa icala labo bevela ngekhaya kulokuthi baqhubeke belokhe bevalelwe. Ababili laba sebalelwe izicelo eziningi kusukisela emthethwandaba kamantshi kusiyafika kwaphezulu owe High Court. Kunje sokwasungulwa umkhankaso ngabalwela amalungelo oluntu wokuthi ababili laba bavunyelwe ukuthi bathonisiswe bevela emakhaya abo. Njengalokho okwenziwe abadala amacala enkohlakalo abebandla elibusayo abezano PF. Zikhathazekile kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngokwenziwa ngabogatsha lwemsebenzi leziphatha amandla ezibona ngokungena kwabantu elizweni. Abaphakathi kohlelo lokungena behlolisisa abasebenza ezitolo lendaweni zokudlela lapho iningi labeZimbabwe abaqatshwe khona. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko othunyelwe iStudio 7 isikhulume sogatsha lwezisebenza umnumzana Meshack Magakwe uthi emalangeni akuqala lohlelo sebenelise kubopha izisebenzi zakwamanye amazwe ebesebenza kulezi ndawo zingelancwadi esemthethweni. Uthi babophe njalo labaqatshi besethweswa umlando wokuqatsha abangalancwadi zokubaselizweni. Umnumzana Magakwe uthi uhlelo lwabo lolu akusilo lokuzingela abantu bokuza kodwa ngokubamba ngamandla amakampani ukuthi alandele imithetho yokuqatshwa lokusebenza kwabantu. Sekulesikhathi kule nkuthazo yokuthi lolu gatsha lungene ezitolo ezithengisa ukudla lempahla luhlole ukuthi abakwamanye amazwe abagcwele kulezi ndawo balawo yini imvumo yokuba selizweni. Isebenzi zeZimbabwe zithi ukungena kweziphatha amandla zemngcele kulolu hlelo kutsho khona ukuthi kuzingelwa izisebenzi ezivela kwamanye amazwe ikakhulu izalwane zeZimbabwe okuyizo eziningi kulezi ndawo. yesikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi ukuthaza ukuthi kuhlonitshwe amalungelo alabo abangatholakala besebenza ngokungekho emthethweni.
Ma betholwa kumele bangakhahlanyezwa ngenxa yokuthi abaka renew ngoba kune extension. Abanye abantu abaningi basazama ukurenewa kodwa lokho akuthi kumele kube ukuthi seku expire.
Umnumzana Amrishek omunye wenkokheli zezalwane zaseSomalia leEthiopia uthi ningi labo abalezitolo ezihlolwayo lezi uthi obakhathaza kakhulu ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ziyahlukunyezwa nxa kuzohlolwa amabhizimusi abo.
These raids are carried out in the most undignified manner. Our members have experienced intimidation, harassment, interference on their businesses, extortion.
Uthi osomabhizimusi bakwamanye amazwe laba baphathwa njengezichaka nxa kusenziwa inhlolisiso ezifana lalezi. Abanye bahlukunyezwa bebotho mahlana kusenzelwa ukuthi bakhiphe imali esibathiso. Kodwa umgcini hlalo wenhlanganiso Operation Dudula eGauteng umnumzana Siphiwe Shabangu uthi bemukela ngezandla zombili ukuhlolwa kwamankampani lokhu.
So siyakhalalisela lokho kodwa sifuna bayenze more abadeporte labantu bababuyisele emakhantrini wabo. Bangababophi nje ukuthi bayenzele emehlweni ethu and then singaboni ama results ukuthi bayahamba labantu.
Sekulesikhathi kumemetheka inkuthazo yokuthi ugatsha lwezisebenzi lwethekelele lezindawo ukubona ukuthi abakwamanye amazwe abasebenza kuzo baselizweni ngokusemthethweni yini. Uhlelo lokatsha lwezisebenzi lolu luza ngesikhathi lapho amapholisa labo gatsha lwendaba zasekhaya labo sebeqinisa isandla kulihlelo zokwenqabela ukuthi abantu babe selizweni ngokungekho emthethweni. Mele Studio 7, Johannesburg, wele South Africa, ngingutuso Khumalo.
Lanxa kulezi zalwane zeZimbabwe esezaya kwamanye amazwe ukuyasebenza khona ezihle zikhohlwe ngentuthuko yalapha abadabuka khona, zikhona ezinye ezikhumbula ekhaya njalo zincedisa abaswelayo. UDokotela Themba Pule ngomunye wabangazange bakhohlwe emuva lanxa esehlala kwele Australia. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa.
Abequla elisebenzela uDokotela uThemba Bhule bangena emalokishini akobulawa goqela iChabalala nzilikazima kwekhwe North lamanye benikeza ukudla abantu abaphila legciwane leHIV. Asebekhulile labanye behluleka ukuziphandela njalo bangatholi imali kuhlangothi olubona ngeniselo zikazulu olweDepartment of Social Welfare. Mnumzana uNkosinomusa Ndlovu nguye okhokhela uhlolo lukaDr Themba Bhule.
Kuqalisa ngeCovid era time iphathisa abantu abahluphekileyo, ogogo, abantu abagulayo, abantu abagogekileyo, abantu abangaboniyo. Sifikile Chabalala, sahaya eMzilikazi, sabuya eMagwegwe North, sibaphathisa ama-groceries. UDr Bhule ukhulele Chabalala, wahlala eMagwegwe North naseMzilikazi, so ubephathisa kizo lezi ndawo.
Omunye obathole ukudla lokho ngumnumzana Moffat Hadebe owalwa impi yenkululeko ephansi kwe-viyo lebutho leZimbabwe People's Revolution Army iZipra. UHadebe wacha mbhobho wazwela wabotshwa wabaleka entolongweni eKami Prison wabuyela egangeni ukuyalwisana lesitha kodwa waphinda wabotshwa nguhulumende ka-Ian Douglas Smith. Waba ngomunye wabakuqala ukutshaya umbhobho esipolilo lapho kwasungulwa ukulwisana lohulumende weleRhodesia kusetshenziswa izikhali. Okwamanje unikwa imadlana engenelisi ukuphilisa umndeni wakhe.
I was able to get a little bit of 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 a little b
Unkosazana Charles Banda uphila legciwane lengculaza ele HIV yena ke uthi amaphilisi awanathayo azwana lomuntu osuthiyo ngakho ke udla uphiwayo ukuzamsiza.
Mina ngumama o HIV positive ngiphila ngamaphilisi ukudla lokwenzani kanamuhla hayi kuhle kakhulu ngiku second line ukudla kuyangishotela kakhulu njalo labazulu abangamaphahla impilo ngiphila yinzima angisebenzi lo nini wabo lavile kasebenzi.
Omunye obonga isipho sokudla ngunkosikazi Crescenzia Gurajena yena olomkakhe ogula i-asthma legciwane njalo ele HIV.
Inkosi ibusise lakusasa ende lakusasa shwende ngiyabonga. Inkosi ibusise lakusasa ngiyabonga. Namhlanje ntanamuza thaba uku grade 2. Asiphila nzima. Ubaba kheshwa kuhle uyagula. So le asthma uku asthma attack sokaphilanga kuhle vele. Isikhathi esinengene ngabe mele ngithini? Imithi amaphilisi. Ama inela unalawa afuna kalayo enda kwenziwe namhlanje ngiyabonga shuwa khona kwesi kutholile namhlanje yinde ngiyabonga ngizakudla sibili amalanga sibili angazi ukuthi kuze kube nini ngiyabonga.
Umnumzana Alfred Ncube wafelwa ngwangokwakhe eminyakeni ethize edlulileyo usele yedwa njalo sekhulile akunamuntu omphandelayo uyabonga layo ukudla okuvela kuDr Bhule.
Uyasincedisa kakhulu uyakwazi ukuthi khona vele kasisebenzi kulala lapho esithembele khona ngosungubaba ngosungumama into okhiya ngokuthengisa i-vegetable engadini akukho okunye engikwenzayo lendolo iqulo leli selabango phakathi amadolo kasahambi for-ke kulo kunzima sibili la bantwana lawo sebabaleka bonke abanye sebasichiya sengasala nginje.
Ukhansila Monica Lubimbi ngoka ward 29 ubonga udokotela ngokuphathisa abaswelayo esigabeni sakhe.
Ngiyaqalisa mina ukuzwa into enjengayo nale njalo ukubona umuntu onika isigaba sami. Liyakwazi ukuthi isigaba sami ngabantu abahlala ababehlala enumber 1 le magwegwe ababuya ngapha sebesithi abantwana sebekhulile. So mostly of them vele ngabakhonale Malawi, Zambia khonale khatshana ukuthi vele ngabalazihlobo. Ayi futhi umsebenzi kaBhuli futhi ngiyawubonga. Lami nginje yazi imadolo nzima ukuthi ngabonga sithini umntwana oyenza ubuhle obungakaphathi wesigaba.
UDokotela Bhule oseleminyaka esebenzela kwele Australia uqale ukuncedisa abaswelayo eminyakeni emithathu edlulileyo. Langesikhathi se-COVID-19 wayethengela ukudla abahlali bakobulawayo abaswelayo njalo uthi uhlelo lokusiza abantu luya phambili efisa ukuthi ngabe abanye asebehlala kwamanye amazwe asebethola ihole elingcono bayincedisa njengalokhu akwenzayo ngoba abaswelayo bebaningi abadinga ukuncedwa ngakho-ke umuntu oyedwa angeke abe nelise bonke. Ngikobulawayo ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Inkampani kahulumende kumsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe eMosiwa Thunya Development Company ibhalelane isivumelwano lenkampani yelodumo eOld Mutual Life Assurance Company ukuthi basebenzelane ukuthuthukisa isiqinti sefolosi kweleZimbabwe ngokwakha inkalakatha yezitolo amawetela lokunye ngemva kokuphiwa indawo efika amahectares phose amakhulu amathathu 271 emasuwe okuyindawo engamachumi angamakhilomitha indawo engamakhilomitha ngaphandle kwedolobha lefolosi. Uhulumende uthi lokhu kuzathuthukisa leli dolobho njalo kutholise izakhamizi zalumango imisebenzi. Kodwa ummeli weWange West edalele ePhalamende umnumzana Godfrey Dube utshele iStudio 7 ukuthi noma abahlali balendawo bengathola imisebenzi ngohlelo lolu, besabela ukuba lapho kwakhiwa khona kuzaphazamisa inyamazana zakulindawo eziyizo ezilandwa izethekeli.
Ku-obala ukuthi njengabantu abahlezi nge-Victoria Falls njengomuntu okhokheleyo nxa kusiba le-development siyakukhwabitha siyakubongela kuba yinto enhle ngemuntwini wonke ukuthi lesigaba sithuthuke. Kanti-ke nxa ngingakhuluma obala okusenhliziyweni yami njengomuntu okhokheleyo ukuthi sibonga ukuthi kuyakhiwa kwenziwa konke e-Victoria Falls but kulokunanzelela njalo engilakho ukuthi ngabe abasikhokheleleyo kakhulu kuhulumende ama-ministers and all that abaresponsible bahamba bakunanzelela ukuthi sokusiba yingozi ukuthi iLivictoria Falls ibe ilokhu iqhela ngendlela esiqhela ngayo kathesi.
Kungani usitsho njalo Dube?
Ungananzelela ababuya bezovakatsha ngeVictoria Falls. Into abayilandayo, abayikhwabithayo lathi esikhulele eKhompana ngeVictoria Falls. Into esikhwabithayo esenze sahlala eKhompana nguzambezi umfula. Njalo yizinyamazana ezifikayo ngedolobheni leFalls, ezihleziyo ngeduzane leVictoria Falls. Kanti ke ungafika okwamanje akusafanani leminyaka eyedlulile. Izinyamazana seziya zinyamalala ukubonakala ngeVictoria Falls.
Kubangelwa yini lokho?
Lokho kukhozwa indlela osokuyakhiwa ngayo. Indlela ama game corridors asehamba evalwa. Kuhle kathesi sikubonga sisithi hit development, but asikhangeleleni ikusasa yabantwana esibazalayo ezizukulwane ezizaba khona ama 4th and 5th generation azaba ngemva kwethu ukuthi hambe azahamba akubone lokhu esikubonayo na. Njalo sisakukhangelele ukudevelopment kanjalo kuyingozi ngoba zonke into lezi zizahamba zishabalala. Esesizasala sikubambile ngeVictoria Falls ngama buildings abe mahle, ilizakhiwe ezizabe zibukeka, amahotela azabe ebukeka, but kungasela muntu owahlalayo phakathi ngoba kakulanto abazabe sebeyilanda konke sokuhambe kwachabalala.
Ngombono wakho Duke, imvelo isivele isiphambaniseka na xa sikhuluma ngokwenzakala kathesi ngoba idolobho lefolosi selaqhela?
I'll be made to believe ukuthi if you walk around kathesi ngeVictoria Falls kuyala ilingulungundu yeganga yona kawusayiboni sezihambe zachabalala. Kanti ke esikhathini sihonke ubuthola lindwa ngulungulungulu zeganga zigcwele Khompane Town zibonakala, Impala zibonakala, lokhu lalokhu kubonakala kodwa akusekho. Ungaze uhambe kuma follows phakathi ngenxa yezakhiwo esezifakwe kuma follows phakathi, lezi zinyamazana azisakubonakala. Sikukhangela ngelihlo elokudeveloper, sidevelopa sidevelopa phela, but asikhangeli ikusasa. Ngapha sidevelopa, ngapha sibulalo okunye.
Ungafisa ukubona kusenzakalani Dube?
Kuyisifiso sami ukuthi ngabe ilifi Victoria Falls ama ministers abakhangeleyo o environment, uminister we local government bayaphakamisa bagizelele indaba integrated master plan. I-expansion ye Victoria Falls iyenzakale ngakuma satellite town, kungaphongi ukuminyana one indawo sokuhamba kuphambanisa imvelo. So yikho kungathi le development ngithi inhle izisaba createle lomsebenzi abantu, but on the other angle ya hamba ichabalalisa le ndawo enhle kangaka eyiyo eyenza lomhlaba wonke ufisa ukuzoyibona.
Dube, ngombono wakho ngeminyaka elandelayo ubona ifolosi izaba yindawo enjani?
Believe me, 5-10 years time now, instead of ama number tourist ukuthi increase ngeVictoria Falls azahamba ayehle ngoba akusekho okukhwabithekayo abalanda ukuzokubona. Yikhela engibona ngayo kangeli le development, but iliqiniso kalibekwe obala, akukhangelwe ngendlela ebanzi ukuthi hambe kwini esikukhangeleleyo siyangapha.
Umnumzana Godfrey Dube isakhamuzi sefolosi njalo engummeli weWange West edalele ePhalamende ubexoxa eseMoscow kwele Russia. I-Studio 7 izame ukubamba umphathintambo wezokwethekelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ukuthi sizwe imbono yakhe ngalolu daba, kodwa ubengaphenduli imibuzo ethunyelwe enkundleni kamakhalekhukhwini yeWhatsApp ngesikhathi sisiya emoyeni. Baningi abachothoza usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mdenda oyethule amazwi akhanya esekela okwenziwa ngele Russia kwele Ukraine ngesikhathi ekhuluma edale leState Duma kwele Russia. Iphephandaba leChronicle libika ukuba uMdenda utshele idale leli ukuba baya kunanzelela ukuba ele Russia lahlasela ele Ukraine kulandela ukufakwa kwezikhali zenuclear duzane lomngcele walo ngamazwe entshonalanga. Umdenda uthi umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin wananzelela ukuba angahlaselwa ngamazwe la, ngakho ke wahlasela ele Ukraine esenzela ukuvimba ukuba engahlaselwa ngamazwe entshonalanga. EleZimbabwe ngelinye lamazwe aphikisa ukuba ele Russia lifakelwe izijeziso zenotho ngesikhathi kuvotwa kunhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations lonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwethula umbiko wakhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly lapho acele ukuba zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Okwenziwe ngumdenda loMnangagwa sokuthiya abantu bengazi ukuba kwenzakalani eZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF.
Isitha sakho akumelanga ukuthi wona necessarily sibe yisitha sami nami. Into enye mele abantu bekunanzile khonokho. So thina iRussia asizayo asibankinga layo. Kodwa ke akutho ukuthi kwenxa kulabanye abalwa nayo. So kumele thina sibe labo thina nathi kumbe singasazalani labo kumbe singasadlelani labo. So upresident Mnangagwa nxa esenza ama-ring engagement efforts akhe nabo konke lokho okwenzakalayo kwenzakala neZimbabwe hathi ngokudlula beZimbabwe nabanye amazwe kumbe iRussia kumbe iChina kumbe kuyini. Esikutho ukubona amasanjaka hala condition okumele akhithe ngawo. Uthi nxa sinda khithe sobele sizombe isitha se-America kumbe sizombe isitha ese-Britain hayi. Kodwa sithi bona thina kumele kube unconditional. Abangani bethu bengathi bengasobangani be-America bengasobangani be-Russia. Kodwa lokhwana kumele kube yinto ezadala ukubana thina le-America kumbe le-Britain singasazwanani. Yinto yokuqala abantu kumele bayizwisise kakhulu njalo bayibambisise kakhulu ukubana izinto lezi ziyathiyana.
Yes, yabona ke okwenziwe ngumdenda ukuthi afike akhulume khona ngale esithi ke nxa sikhangela ke ukuthi iRussia yangena njani kule Ukraine eleZimbabwe liyakwazi ukuthi kuyini ongazange uhambe ngemfanelo. Khuluma sokuzondisa abanye abantu ungathi ngakhonokho.
Okushiwe ngospeaker ubaba umdenda ukuthi yena iZimbabwe ingabe ukuzisa kunobona ngathi akusho into eshiphayo. iRussia kayisho ukuthi ivukele Ukraine ngento engene. iRussia iphumele ekugcekeni hayi Ukraine lingayikho nokuvumela ukubana amanye amazwe azofaka izikhali zabo right by our doorstep. Kodwa i-Ukraine yena iyaqhubela phambili isenza konokubana ngokwenkani. Kanti ukhumbulayo ukuthi bana i-America yangwaye yake yazonda abantu sebefuna ukufaka i-Iran izikhali zabo kubokhipha ngale namanye amazwe ajalane ne-America. So konokubana kuyafanana yikho esi umshoti nasiyakuzwisisa ukubana i-America i-Russia ilwani nxa ihlasela i-Ukraine ngoba i-Ukraine ifuna ukuvumela isitha se-Russia ukuthi sibuye sizokhemba right by i-doorstep ye-Russia.
Umnumzana Joseph Chuma ukudalele Central Committee kubandla leZANU-PF sixoxe laye wobulawayo. Siphinde saxoxa ngalolu daba lomnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla leZaphu.
USapho imuli yaseZimbabwe ilahlekelwe ubukhokheli asikhokhela siyelusiwe. Uyazi umuntu nxa ayiseluse imbuzi zakhe uyazivulela ziyedla ziyezinathela akula kukhokhela uyazekela nje. So njengabantwana baseZimbabwe selusiwe asikhokhelwa. Abayithi policy coherence ngesilungu eyokuthi uhulumende uyatshengisela uphawu lwakhe ukuthi yena uvela ngaphi uya ngaphi akusekho ezweni laseZimbabwe. Yikho ubona umongameli indicator left uspokesperson wakhe etene right umzekeliso ofana nalokho esikubonayo. UMnangagwa upresident yena into injongo yakhe enkulu ikuthi abebonakala ezindaweni elengise isikafu sakhe leso eqeda lapho sekhangelele olunye futhi uhamba ukuthi ayabona kwenye indawo ukuthi wenzeni impumela khona ihamba njani akalandaba lapho.
Singathi-ke sibone umnumzana Jacob Mdenda uspeaker of parliament ekhuluma khona ngale estate duma kwele Russia kambe kuyahambelana yini lokufunwa ngumnangagwa njalo lilizwe leZimbabwe konke khonokho?
Akuhambelani le njongo kahulumende re-engagement yokuthi ilizwe laseZimbabwe komishane umlotha lamanye amazwe njalo izijeziso zomnotho lezo abathi zikhona lazo zikhitshwe. Akuhambelani ngoba abe-West lafake izijeziso zomnotho abazwani lalaba abaseRussia. Yikho ngisithi mina uhulumende wethu ufana nje lo muntu ohamba ngenyawo zika-right akalolika-left. I-coherence, i-coordination on policy issues akukho at all.
Pho manje kuya ngaphi konke lokho?
Eqinisweni abantu abananzelele ukuthi njengoba ngijilo ukuthi ubukhokhela silabo selusiwe wondo tazibonele elizweni laseZimbabwe. So eqinisweni abantu abamele balungiselele ukuthi balungise udaba lwenkokheli. U-2023 lithuba elikhulu lokuthi silungise izindaba zenkokheli.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezapho, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Isivela manje kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris ukhulumisane labevuyo lebutho laselwandle emkhumbini webutho we-USS Howard okwele Japan namhlanje, lapho atshele khona intathela izindaba ukubana elemelika liyaqakathekisa ukulondolozwa kokuthula lokuzinza emhlubulweni owe-Taiwan Strait. Kulo mntwana oleminyaka elishumelane odutshulwe wabulawa izolo kwalimala abane kusehlakalo sokudubulana ngempopo okwenzakale enkundleni yokudlalela ibhola kwesinye isikolo sasePhiladelphia esigabeni sePennsylvania khonapha eMelika. Abalondoloza ezemvelo lezinyamazana zendle kweleKenya babika ukubana indlala ebangelwe yikungani kuhle kwezulu ibulele isilinganiso sokubili ekhulwini i-2% lamadube akulelo lizwe. Kona vele izinyamazana esengozini yokutshabalala ngoba inani lawo liphansi kakhulu. Kuqale namhlanje ukuthonisiswa kwake waba ngumongameli wakweleGini uMusa Dadis Kamara kanye labanye bakhe abetheswa icala lokubulala ngocuku abantu abaphose bafike amashumi amathathu 28 ababetshengisela besola umbuso wakhe ngumbandula womnyaka ka-2009. Uhulumende wakwele South Africa wethule umbiko oveza ukubana kulabantwana abazinkulungwane ezingamashumi edlula athoba munemunye 90,000 abazelwe ngamantombazana aphansi kweminyaka elishumi lathoba munemunye 19. Abanye
esigabeni sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lonkosikazi Lindiwe Magaya owayeyisiphepheli yeZambia ngesikhathi sempi yenkululeko osehlala eNew Jersey khonapha eMelika. Unkosikazi Magaya uselobe ugwalo olwesihloko esithi The Guarded One, A Child's Journey Through War. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ibhuku leli ngaliloba ngenxa yezehlakalo ezenzakalayo empilweni yami. Ngandihlala ngifisa ukuthi abantu babekwazi ukuthi ngibhala ngani, ukuthi impilo yami kuyinokwenzakalayo. So ngazuza i-opportunity ye-sabbatical emsebenzini ukuthi ngiyekwenza i-research eZimbabwe. So but ngenxa yokuthi kwakule COVID, so ngisamelele ukuthi kube le time nje ukuthi kube lesikhadlana kuvuleke ngekhaya. Ngasuthi njengoba ngihlala ngifisa ukubhala ibhuku, ngcono ngike ngibhale ibhuku la while I'm waiting for i-research i-opportunity ukuthi ngekhaya. Isihloko salo sithi The Guarded One, A Child's Journey Through War.
Kujon lokho.
So The Guarded One, so ukuthi ulindiwe. Ibizo lami ngulindiwe Magaya. Umankala. So umama wanikile izo lele ethi Lindiwe ngenxa yezehlakalo ezaba khona ngizalwa. So wathi ngulindiwe kusho ukuthi ngilindwe yinkosi, yilo lonke ngokuphelela kwayo. Ulindwe yinkosi, so yikho uThe Guarded One. So uThe Guarded One lo A Child's Journey Through War kusho ukuthi wadlula through war kodwa uNkulunkulu wambonakalisa wamgcina njengebizo lakhe.
Wasuka ke phela wena eZimbabwe wangena eBotswana. Usuka lapho ke waya ke kwele Zambia lapho ohlala khona eVictory Camp. Akusitshela ngamafishane khona.
Mina ngathi ngiphapha manje ngabona ukuthi kwezinsuku wayehamba ngamalalo ngingenzele ukuthi ungaphi. Kanti kulezi impi njengoba baba yilipolisa. So sasuka ke laphana ubaba wabona ukuthi hayi impilo leyo yenye.
Unkosikazi Lindiwe Magaya ngumlobi wogwalo olutsha olulesihloko esithi The Guarded One, A Child's Journey Through War. Sixoxe laye eseNew Jersey khonapha kwele Melika. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi ngisithi yasidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.